nga kuthi ukuthi kuphica abantu abaphansi abasekhaya even kuma rural areas because babe ngasazi ukuthi kanti sonke sabe sesi-exist ngathi siyajabula ukuthi hawu naso-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzaba nje ngapha sokubuya kuye okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo mina lokhu angikwazi ngalokho ngisazokuzwisisa nami ngiyezwa ngani or something like that so kucina kungasazwisiseki ukuthi kanti kwenzakalani ngoba okwakhathesi iqiniso lihle abantu bayakhala kunzima ngomnotho ekhaya
manje imibiko enje asithi wena ungumuntu ofuna ukuthi uyesungula amabhizimusi kumbe wenze okunye okungaletha umsebenzi eZimbabwe nxa ususizwa imibiko enje ungathini
kuyaphambanisa kakhulu kakhulu kulabo abaphandle ngathi ivini ngabe ngabelungu ngabe ngabantu abamnyama kodwa ngesikhiwa ngisithi ama-investors abangafuna ukuthi babuye osomabhizinisi abakhulu bezochitha imali yabo bevula amakhampani ukuthi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi kuba nzima ngoba bagcina la bengasakwazi ukuthi hawu besithi silethe imali usizoxasa ukuthi uvule amabhizinisi ngoba sesizwile ukuthi hawu lani selithembisile ukuthi sokuzaba le mali enje ezathi sizakwazi ukuthi senzeni siholise abantu benu manje uba sokunjalo-ke ayi ngothini sike sime siphinde silala yinto elokhu isahlala isenzakala bayabuya bake bathi hhayi ukuthi sibambe ama-break ngoba sikwazi ukuthi kathi sokusenzakalani futhi
manje nxa sikhangele imbiko yona leyi engani ayicacanga inga itshengisani kuhulumende uhulumende lo uyazini akwenzayo kumbe lokhu sokutshengisa ukubana hhayi utshelwe ngamanzi
yazi kunzima ukuthi uzwe ngoba ngelinye ilanga uzathi ungena kokunye lakho khonoko okungama-social media uzwe kuthiwa ayi i-i m f isijabulile ukuthi sesibhadele isikweleti uzwe ngapha kuthiwa uzwe kuphinde ngapha uzwe kuthiwa hhayi kunzima akula mali ethe akulani ngapha uzwe futhi kuthiwa abantu abaholi akwenzakalani so yazi kuyasiphica lokela ukuthi awusakwazi kumbe kulobuhle kulobubi amakhanda aphambene and isithi ayisimi ngedwa abantu bonke nje emphakathini especially lapho mina engikhangelela khona with i-organization yami like emathebeleland abantu bayabuza kanti ncube khathapho sokusenzakalani kambe shuwa sizathola amakambani zabhiza sizakuthile kuyakhompyusa so asikwazi ukuthi angike ngisho amangamabi ukuthi ngithi uhulumende akayazi into ayenzayo or ngithi uhulumende uyayazi into ayenzayo siphakathi laphakathi kungenzeka angakwazi akwenzayo kungenzeka uyakwazi akwenzayo kodwa kayakwazi akwenzayo akasitshele nathi sihlale sinjani inhliziyo zethu sikhululekile ukuthi hhayi abantu laba bayasebenza kule nto enje abayenzayo asibe nsimeni sibona ukuhamba njani.